ngakhangela kule midlala enkulu kakhulu elizweni. Kule midlala enkulu kakhulu elizweni kutsho ukuthi-ke labo abalimileyo abalomumbu abalitshwani yizibona bengawuhambisi-ke e-GMP nesizathu esibi. Impilo esiphila kiyo sikhangele sonke nxa siyikhangelisa siyiqathanisa lokuphila kwabanye abantu kwamanye amazwe, siyikhangele nge-US dollar. Njalo i-US dollar ngesiZimbabwe esiyiso sona, i-US dollar yiyo i-official currency esiyisebenzisayo kathesi. I-RTGS i-surrogate currency. So ukuthi ukuthi njengoba kuvele kule shortage le, bekungakuhle ukuthi uhulumende nga ufake-ke intengo yemumbu thathwa kuthengwa kuma-farmers, either ngabe uyifake nge-official exchange rate versus ukuthi na engabe emphotha umumbu yena uhulumende uzawungenisa njemalini. Ngaleso sizathu-ke bekuzaba nokuthiwa-ke yi-balance of forces. Khathesi-ke aseke okudalwe nguhulumende kuyatshengisa ukuthi kabazange bafake ubuchopho obupheleleyo, ngoba izadala ukuthi abanye abahlakaniphile abalimileyo bazayekela ukuhambisa umumbu wabe-GNB kodwa bawuhambise kulabo abazabanika imali eyiza nge-US dollar or nge-exchange rate eyihluka ye-US dollar beyiqathanisa-ke umumbu nxa singabe siyimphotha siyileseZimbabwe ithani iyimalini. So yingozi engiyibona-ke ikhangelwe nguhulumende leyo abangazange bakucabangisise kuhle. Lapho kuhlala bathi 240 kodwa i-240 RTGS ngempilo langokukhwela kwezinto langento yonke nje ukuphila kwabantu kayimisi ngaphi umlili ukuthi athengise ithani lonke nge-240.
Enkayi khona umi njani umumo wendlala?
Umumo kawumanga kuhle ngoba indlala ibhasile, abantu bathelwe ngamabele balutshwane abavunileyo. Ngoba lezi lami kona bebesina nje sigqagqa lapha nalapha, ababele zihlansa lapho sigqa lafika yadobhadophila kodwa balutshwane kakhulu bangabalwa. Ibe yilonke kuthile kuthele emasimini abakwazi ukuthi bakhambele ngabo.